Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo omhlazi ku-22 Ngwengwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ukuzitshaya isifuba ukwenziwe ngomunye owadlwengula umntwana okhululiweyo ejele ngumongameli Mnangagwa kuthiya uZulu ethukuthele.
Thinki i-timing yakhona eyokuthi ayenze le amnesty umongameli Mnangagwa ithiya imibuzo eminingi engqondweni zabantu.
Abe bandla lesisi abalimala ngemva kokutshaywa ngamalunga ebandla lezanu PFM Guza ngeviki edluleyo bakhala ngamanxeba alokhe ebuhlungu.
They attacked us besebenzisa izinduku lezinsimbi.
Intengo yokudla lenye impahla yezitolo iqhubeka iqansa ngesiqubu osokudale indlala embi elizweni.
Umumo osukhona eZimbabwe njengathi esithengisayo awusasivumeli ukuthi ibhondi lethu libe phansi nxa sithengisa ngoba kuyabe kudula ukuthenga i-US. Isifiso sethu ngesokuthi ngabe liyase likhitshwe ngoba ukusebenza kwalo asikuboni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ukuzitshaya isifuba ukwenziwe ngomunye ubaba owadlwengulwa umntwana okhululiweyo ejele ngumongameli Mnangagwa kuthiye uZulu ethukuthele. Ubaba lo ubesebhasini yezibotshwa ezikhululwe eHarare ngolwesine etshela intatheli izindaba ukuthi ubonga uMnangagwa ngokumsusa ejele lapho ayegwetshelwe ukuhlala iminyaka esithiyangalombili kodwa ubesesalelwe ngeminyaka emine ukuthi akhululwe. Lokhu kudale imibuzo yokuthi nxa kukhululwa abadlwengulayo kutsho ukuthi zikhona ezinye njalo ezigelekeqe ezikhululiweyo. Lubaba uthe uMnangagwa ululuju ngoba emkhululile. Wake waba ngumphathintambo kahulumende umnumzana Walter Muzembi eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe yena ngesikhathi sabo babetshona ubusuku bonke behluza amagama abazaxolelwa ukuthi babone ukuthi impela izigilamkhuba ezilamacala afana lokudlwengula lokubulala zingakhululwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
I-amnesty yezibosha yona ngokwayo akusiyo nto embi makuyukuthi kukhitshwa izibosha ezilamacala amancane nje maybe amacala wokutshontsha lani lani. Kuyasiza lokhu kwenzela ukuthi overcrowding emajele yehle. Kodwa ma sekukhitshwa lezi gelekeqe ezagwetshelwa ukudlwengula, I think kusuka kungathi kuyasabisa kancane lokho ngoba abantu abanjalo uzothola ukuthi bangaphinda futhi bagange bakwenze khona lokho ngoba babe bezitshela ukuthi engqondweni zabo kusho ukuthi into abayenzayo akusinto eserious kakhulu nangukhulumende uyabakhulula. Kodwa isikhathini esiningi ma kureduswa i-population yabantu abasemajele kuyanceda kakhulu ukuthi amajele angagcini esiba zindawo lapho abantu aba-overcrowded plus kuba yibhedeni kuhulumende ukuba supporta ngokudla lani lani. Kodwa hhayi mina izigeleke xa ngisupporta ukuthi zikhitshwe zingakaqedi isigwebo sazo ngoba esikhathini esiningi abantu abanjalo abakusibantu abaright ukuthi babe semphakathini ngoba bangagcina
kuqhubeka ngobugebenga ba.
Sibonile njalo abanye abakususiweyo ejele bebonga umongameli Emmerson Mnangagwa. Ubona ungani akusoze kumsebenzele yini lokhu kukhetho ukuthi ungani sokuyindlela yokudinga usekelo?
Yeah, I think i-timing yakhona ukuthi ayenzele amnesty umongameli Mnangagwa ichiya imibuzo eminingi engqondweni zabantu ukuthi ukwenza lokhu ngoba ulesineke noma ubakhulula ngoba edinga ukuthi njengoba kusiwa ekhethweni abantu laba lezihlobo zabo basupporte yena ngoba babe bebona ungathi wenze into enhle kibo. Thina I think ikithi esikukhangelelayo ukuthi ngabe abantu abakhishiweyo ngabantu ababotshelwe ezombusazwe esingathi ngama-political prisoners. Lama-political prisoners amaningi asejele abongarivume labo Job Scala. Yibo abantu abenza ukuthi amazwe angaphandle abone iZimbabwe njengelizwe elingalunganga ukuthini libe phakathi kwamanye amazwe omhlaba ngoba ukujezisa abantu for imibono yabo against uhulumende yinto engakhangelelwa kahle ngamazwe esingathi ngama progressive countries asupporta i-democracy le freedom of speech. So umongameli bekumele ukuthi ngabe uconsider ukukhipha abantu abanjalo emajele than ukuthi agcine ekhipha lezigelekeqe ezizogcina zimosha futhi.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Virginia ngapha kwele Melika.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Abebandla lesi-CCC abalimala ngemva kokuchaywa ngamalunga ebandla lezanu PF eMguza ngeviki edluleyo bakhala ngamanxeba abathi alokho ebibhidla. Amalunga leli bandla ayiphatheka kuhlelo lokukhuthaza izakhamizi ukuthi zibhalisele ukuvota phansi kohlelo lwabo abaluthi yi-RIP. Kodwa bathi sebeqonda ezindlini zabo bahlaselwa ngamalunga ebandla lezanu PF ayebacathamele bababhaxabula abanye babaleka kodwa abanye bathunjwa. Abathunjwayo batholakala sebesenkambeni yamapholisa. Sixoxe lomunye owayachaywayo umnumzana Kudzai Mabonde ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
On Monday 15 May 2023, esilohlelo lokukhuthaza izakhamizi zikaGuza Ward 9 eTreadwood mayelana ngokuyabhalisa lokuphatheka kunhlelo zokhetho zalonyaka. Sithe sesiqedile ukukhulumisana lezakhamizi door to door endleleni yethu yokuphindela emakhaya. We got ambushed and attacked by ZANU-PF members eTreadwood at the irrigation scheme farm. They attacked us besebenzisa izinduku lezinsimbi. Amalunga eqembu lethu fled into the bush and our provincial interim vice chair Mr. Jabulani Khadebe and Mr. Karikai Masu Ward 17 Umguza aspiring council candidate and other champions got kidnapped.
Sikhuluma nje banjani labo abachaywayo baphinda bathunjwa?
Amalunga ethu achaywa alimala kakhulu agoqela mina and Ward 19 Umguza aspiring council candidate Mr. Chipo Penikwa and other three champions including Umguza aspiring MP candidate champion Queen Malikwa. We are still on recovering mode and beds and taking medical prescriptions.
Amapholisa wona athini ngalolu daba? Ayagcwayisisa yini ukuthi kuyini okwenzakalayo?
Amapholisa akhanya ngani ayesaba ukuqhuba umsebenzi wabo ngokufaneleyo njengoba besaba ukutransferwa ngabakhulu babo njalo lokuxotshwa umsebenzi. Lokhu sikubone amalunga ethu ethunjwa and umpholisa owabuyayo wayesebenzisa ikhombi yezanu PF elotshwe umgubuza ZANU-PF constituency igcwele amalunga ezanu-PF. Amalunga ethu had clear evidence of the kidnappers of our champions and we later found them at Nyamandlovu police camp. Okwakhathesi amapolisa asiwathembi njengoba awasimeli sikubone ku-news article elotshwe i-News Day lapho uRichard Moyo u-MP wemgoza akubeke khona sobala ukuthi thina ama-victims amabizo yethu yiwo atholakala kurada ye-Joint Operation Command la kurada yama-police bosses. So as civilized citizens we no longer have freedom of independence and our constitutional rights are no longer respected by the law enforcers and our representatives. So I kokwakhathesi sisebunzimeni as it is evident clear that there is no rule of law. Our hopes and dreams are now seeing a new democratic society being ushered under the capable leadership of President Nelson Chamisa.
Alo ke ngumnumzana Khutsai Mabonde ilunga lebandla leCCC imizamo yokukhulumisana labebandla leZANU PF kumbe amapolisa ngalolu daba yehlule.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Intengo yokudla lenye impahla ezitolo iqhubeka iqansa ngesiqubo sokudala indlala embi elizweni. Njengesibonelo i-1 kg yenyama isibiza 63,630 dollars okungaba $45 ngamadola eMelika. Abanye bathi sebesehluleka ukuthola ukudla ngesuku zonke ukubangela ukuthi badle kanye ngelanga. Iphephandaba leChronicle lithi isisindo sedola leZimbabwe sesiyinkulungwane ezinhlanu $5,500 ethenga idola elilodwa eleMelika. Okuningi sikuzweni kuntathele izindaba yethu ubathabile Masuku esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology uthi intengo yempahla ikhutshulwa imali yemkambo omnyama.
Ngoba lapho okuwa khona isisindo semali yakithi amabhizimisi lawo bakhweza intengo ukuze benelise ukuyathenga yona lena mali njalo emkambeni ongekho emthethweni. Ukuwa kwesisindo yemali yakithi emkambeni ongekho emthethweni yikho ukubangela kakhulu ukukhuphuka kwentengo zempahla jikelele. Okungabangela ukubana kube lenguquko yikubana uhulumende azame ukubana babanikazi bamavinkile bathole imali yamanye amazwe okusemthethweni singathi ku-auction system kumbe ku-interbank rate.
Unkosikazi Melissa Moyo, isakhamuzi sakobulawayo ophila ngokuthengisa, uthi imali yakuleli ibhidliza amabhizimusi uma umuntu ethengisa impahla ngentengo ephansi.
Umumo osukhona eZimbabwe njengathi esithengisayo awusasivumeli ukuthi ibhondi lethu libe phansi nxa sithengisa ngoba kuyabe kudula ukuthenga i-US. Isifiso sethu ngesokuthi ngabe liyahle likhitshwe ngoba ukusebenza kwalo asikuboni intengo yethu yebhondi ayisoze imi ngomumo we-ikhonomi yethu. Lathi kulapho esiphila khona sizakwenza okusemandleni ethu ukuthi singawe kubhizinisi sigcine izimuli zethu ngoba siphilela i-hand to mouth.
Unkosikazi Thandeka Mkhwebu, usomabhizimusi wakobulawayo olevinkili elithengisa impahla ezigoqela amafutha okupheka lesinkwa, uthi ukuze bahlale bekubhizimusi kufanele belandele intengo yokuthenga idola leMelika kusetshenziswa umkambo omnyama.
Izakhamizi kufanele zinanzelele ukuthi silandela ama-prevailing market forces. Okwakhathesi okusenza sivuke sanelisile ukuthi siwode ukuthi kumele sithengise nge-black market rate. Singekela ukwenza njalo sizavuka singenelisa ukuthi sibhadale izisebenzi zethu lama-shelf lawa azavuka e-empty kubuyele back to 2008. So nxa singathola i-US dollar nge-government rate hayi siyathembisa lathi uZulu ukuthi esengathola impahla ngentengo ehlileyo.
Umnumzana Philani Ncube umhlali wakobulawayo Wathi umumo osukhona elizweni usukhumbuza iningi umnyaka ka 2008 okwagukuteka idola leZimbabwe laba ngumquba.
Intengo yezinto ama basic commodities akhangela ikhungu oil kwezinye izindawo ngabo 9,000 RTGs kusiya ku 10,000 RTGs ngapha iholo lethu limima zonzwali kwelanga. Izinto zinzima, sazi ukuthi sizosurvive kanjani. Singathi sesibuyela back again ku 2008 kalesi nje umahluko ukuthi into zikhona kodwa zibambeki azithengeki.
Unkosikazi Silvia Chabalala, umbalisi wamaphandleni, uthi baqhubeka besebenza amalanga amabili ngeviki ngenxa yesikhalazo seholo elingeneliyo.
Imali esiyiholayo njengababalisi incane kakhulu, siyahamba esikolo kabili ngeviki ngoba si-incapacitated. Lokhu kukhubaza abafundi, kodwa akulanto esingayenza. Imali esiyiholayo incane, iminyaka leminyaka sihlukumezekile, sikhala ngokuthi uhulumende asikhuphulele, asifakele imali engcono. Sesiphiliswa yokuthengisa ngamalanga nalawa siyabe singahambanga ngawo esikolo ukuze siphilise izimuli zethu. Kunje njengathi sisebenzele emaphandleni, kuyabusehluleka nje lokugadiwe edolobheni.
Incwadi elotshwe iqondiso kusiphathamandla seZimbabwe Revenue Authority unkosikazi Regina Chinamasa unobhala ugatsha olukhangele ezemali kanye lomnotho welizwe umnumzana George Kuvamathanga uchaze ukuba ugatsha lweZimra lufanele lubhale ngokuphangisa umthetho ovumeza uZulu ukuba ethenge impahla ezisetshenziswa nsuku zonke nguZulu. Kwamanye amazwe kungelanhlawulo edonswa lugatsha lolu olubizwa ukuthi yijuti. Kuqala ngeviki ephelileyo ukuthengwa kwempahla enjengokudla engahlawuliswa ijuti. Impahla ezivunyelwe ukungena elizweni zingabhataliswa ijuti zigoqela impuphu, uchago, amafutha okupheka, ichukela, isepa yokugeza lokuwatsha, isawudo lokunye. Ngokunjalo, iningi labantu lithi libona kungcono ukuyazithengela konke lokhu phandle kwelizwe loba kuzaba nzima ukuthi bathole imali lula emkambo omnyama. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba kwele Egypt lamuhla emhlanganweni oqoqwe libhanga leAfrican Development Bank. Lumhlangano ukhangelelwe ukuletha ndawonye inkokheli yamazwe ezwekazi leAfrica kunye labosomabhizimusi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isiqinti seBhumane eNkayi asiseyikwaziwa ngelokuthi komnyama ubambile ngoba uhulumende eselumathisa amandla kagetsi ezikolo kunye lasegrowth point yendawo le. Leli phephandaba lithi izakhamizi ziphakathi kokujabula ngenxa yalokhu. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, salubonani, linjani? Hayi, thina siyaphila bakithi. Ngiyaphila njani khona ngapho? Hayi, indaba zenelisipha zona zinhle kakhulu, zimnandi. Hayi, le nto-ke mbonisela phala ubaba lokhuluma ngokuthi i-CCC kungani lokhu lokhu structure zabo sisahambi kuhle. Hayi, akethule, akhangele ekwabo, etshane le-CCC. Thina abantu be-CCC siyakwazi into esiyenzayo. Asozofuna ukwazi into yomunye umuzi womunye umuntu. Uyabo ingqondo zakho zingathathi na usiyakhanga into zomunye umuzi, uchiye zomuzi wakho. Khangelayo lo muzi wakho, ukhangela lakho. Lokho ukuthi enokucubungula lokho ukuthi ye wena obona akusebenzi lokhu emafa akelela mafa. Ungethusa into lezi, uchiya nento lezi. Thina siyaphambili siyalusapota, sikusapota sibili lokuvota, sabota siyakusapota. And inyaka lo hayi iqhuthe siyaliqhuthe siyaliqhuma intamo akulangendlela. Thank you.
Mbonani, sanibonani.
Ah, siyabona lokho kwenziwa ngumnangagwa othi usafuna ukubusa 5 years more. Ilizwe lakhe lizoba njani? Ngoba ilizwe libolile liphela nantiya. Ma engabe efuna ukubusa 5 years more, uyabe senzani? Yini impela into ongama mfuthu umnangagwa ufuna ukuba upresident uzayiza lokho? Kunini abantu batshelwa amanga? Kunini bathembisa abantu amanga? Yini into abayenzayo? Even A1, imigoqo kubolile, ezibedlela kulambithi, indawo yonke ibutsothi, corruption all over. Inkomo kazi khuluma ukusela benkomo kabukontroleki. Sele kokungena nje umnangagwa isihlazo kuphela elenzakalayo. Ilizwe kalisela mthetho, amapolisa amasotsha konke kuyatshona. Kwayini umnangagwa uyatshona? Alihlazo leli esilibonayo leli. Kanti ilizwe lizoba njani? And laba bantu into eyinkinga abasela abantwana abancane, bala bantwana sebekhulile kumbe bazele kumbe kabazalanga ngeke kube kwazi. Ngendlela abahlukumeza ngakhona abantu. Hayi liphelile ilizwe leZimbabwe. Ilizwe seliphilwe ngecorruption kuphela. Inkomo zabantu ziphelile emakhaya la. Kodwa yibo abantu bezana uPF. Abantu bayakhala umhlaba wonke all over. Bakhala ngokusela benkomo. All over i-corruption. Phila i-corruption manje. Lizwe bani elinjani?
Ku-Studio 7 ngalinjani lonke balandeli ba-Studio 7 kanye labasifundele izindaba baka-Studio 7. Ngithinge ngiphendule indaba ka-Angliston Sibanda ohlaziya ezombusazwe. Hhayi, lapho wehlulekile uhlaziye ithetha kusibulinyongo. Akula muntu ongaqala ngokuthenga ama-helicopter kungela mithi ezibhedlela. Lawa ma-helicopter amthwala emsaphi lowo muntu lancaze kuthiwe ngo-emergency. Isibe khona leyo emergency ezibhedlela uzolatshwa ngani? Hhayi, mdala masukhulile yekela abafana behlaziye mdala. Bathe akusina kudedelwana. Yekela abafana behlaziye sokukhulule susehluleke ukuhlaziya. Kula muntu ongaya esibhedlela kungela mithi. Siyabonga.
Sanibonani balandi yeStudio 7 nabalethi. Igama lami nguSikhathele Dube. Bendisicelo lapha ngifuna umna wami uZanele Dube. Wahamba lo mama then thina sasala siyi-2 kwakuyimi kungisiqapheliso then yena mina i-last born wahamba lo mama. Ungumfana. Umama isifungo sakhe ngesakoNdebele. Ngicela ukuthi oyabe elolwazi labo laye kumbe yena maye ngezwa lo mlayezo uyanithola kule number 0601 02 15 241. Iyo inamba ozonithola kiyo yena le. Ngiyabonga.
Hey, linjani ku-Studio 7. Hayi, thabela abantwana beZimbabwe amabandla laphikisa kusebebambene. Bebambene sebebona ukuthi hayi problems zokumele ukuthi izano siyikhiphe. Phumizano. Bonke bevotela umuntu oyi-1. Jamisa president. Kayi-1 kuphele lokho. Hey, Dube encane ngaphela abantu benkosi. Azajangezani. Izini.
Ndinjani emsakazweni, emsakazweni kaStudio 7. Ya, imibili enhlale phezu kwendawo. Hayi, sizwile plumtu ukuthi sebeziyakhela izikolo, izibhedlela. Hayi, kodwa engakutsho ukuthi ngakho kweplumtu kuphela. Imathebulele nevele isiziyakhela izikolo, siziyakhela emakliniki, izibhedlela. Ngabantu nje asebezindile abangenakhulumende la. Kodwa iproblem nathi into esingayifuniyo, esiyinyaniso kokugcina ukuthi siziyakhela iziklinika, siziyakhela izibhedlela. So kuzothathwa omunye umuntu ozosebenza emakliniki yethu sizakhele wona. Hayi, lokhu kuyasinyanisa sibili. Uhulumende wezano nohulumende we-CCC sicela ukuthi bekubhekise le ndaba okanye babala amalungu ephalamende nabakuthi bekhangelise ukuthi into endlela siyifundisa abantu bemathebuleni. Sifuna ukuthi kusebenze abantwabenu, kusebenze abafowethu, kusebenze wonke nje umuntu wemathebuleni besisebenze esigabeni lapho odabuka khona. Kungakho kuzongena nje umuntu azongena endlini yakhe. Hayi, asikufuni lokuthi siziyakhele izinto lezana.
Lokazi omhleli vuka njani? Injani lonke masenga akhuluma. Hey, lo mjida lo mayevula nje umlomo wakhe kuphahluka ipoison yodwa. Keep ipoison ingaqeda abantu bezwe. Mayeza tshela abantu ukuthi ugogo wakhe umnangagwa lawokhulu bakhe othiwenga bahlile ukuthenga imithi nemishini efuneka ezibhedlela. Ngenxa yokuthi babanjwe ama-sanction kodwa besenelisa ukuthenga ama-helicopter ngu-18. Kuyazizwa nje itshoyitshoyo kumbe ekhanda kakusakukhona ongasahambi kahle. Angikaze angiyizwa kahle lento yakhe leyi ukuthi uchaze ukuthini. Uyazi uyingozi kabi lo muntu lo. Angimazi ukuthi kahle kahle yini le ngaka ayithola kuzanu PF azabe lamandla ukuthi akhulume amanga ngaka ebe lesifini sokuzowumana avula umlomo wakhe.
Sanibonani. Thanda ukubonga ukungazithi iviso. Bingelele bonke ntungamili bonke nje.
Ngithanda namuthi ngiphawulule ngale indoda engayizwa ikhuluma la. Kunabanye abayisupportayo ukuthi abantu babomoya ngamashona yethu umqondisi imishona njani nje. Babancela ukutshela mangabe ukuthi ulalele. Umoya alisiyo umshona. Abantu bakumoya babathi nasazi ukuthi ngabalozi singazi mhlawumbe mhlawumbe wafunda history lekamgabele yayibhali ibhekiswe phansi. Thina sasafunda international history. Siyakwazi ukuthi abantu bakumoya ngabakamama abalozi. Ngikatheni wakutshela ukuthi amaNdebele abantu abesinguni bodwa ngubani. Iba leli Ndebele baba liyi-umbrella eligoqela imihlobo yonke yakomthwakazi. Same-applies esishoneni. Esishoneni akusikho ukuthi umhlobo wodwa, bayimihlobo eminingi. So ibala elithi shona liyi-umbrella. So baba khuluma iqiniso, tshela abantu iqiniso, ungakhuluma into engekho baba. Umqondisi nalowo omkhangelela phansi ngowasesikhosini baba, abantu bakumoyo ngabasesikhosini. Kumambo ezisikhosini is 100% mthokazini nalowo muntu. Ngiyangisho ukuthi mhlawumbe ngiyamsupporta, angisupport iparty mina, iparty ngisupporta eZimbabwe. So bukhuluma iqiniso baba, njalo to prove that. Kumele zibuze ukuthi kungani umambo even umgaba azangamqakathekisi umgaba esaphile. Lami ngichaza ukuthi aluba umambo wayengishona sineqiniso lokuthi aluba silemgwaqo ebizwa ngayo, aluba sile stadium esibizwa ngayo, aluba even ledrobho likhona elibizwa ngayo, kodwa ukukhona ngibani ngibuya nehanda ngiyokhona istatu sakhe. So into ezibonisa ukuthi umambo wayemlosi ngoba luba wayengishona aluba into eziningi zibizwa ngayo. That's why bengamqakathekisi. Lokho ngibusho futhi ngiyimcwele ukuthi abamqakathekisi yiko okuchazayo ukuthi baba wayengumlosi. Tshela abantu kahle lisengisiza kumamambo. Mamambo amahle yelingabothula bafowethu, lingathuli. Umuntu yelikhwebula zamuntu ekhwebula imikhwale yohlanga lomuntu. Umkhuzeni imkhalimi ayeke into yakhe ayimfanelanga ngesikhundla akuso. Ngambona.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amabutho ele Russia encedisana lawe butho elizimeleyo elalolwizo elithiwa ngabe Wagner Group baze bangena edolobheni leBakhmut kwele Ukraine ngemva kokulwisana kuleli dolobho okwesikhathi esifika phose inyanga ezilitshumi. Kubhubhe amasotsha amaningi kakhulu empini le kunxa zombili, kodwa kubikwa amasotsha kwele Russia yiwo amaningi afileyo empini le. Amabutho akwele Ukraine wona abikwa esithi asegombolozele leli dolobho okokuthi kuza kuba lula ukuhlasela amasotsha la awakwe Russia lawe Wagner. Kodwa enye inkokheli yebutho lakwele Melika ilokhe esithi kumele amabutho akwele Ukraine engazahlasela amadolobho athunjwe ngabe Russia kodwa avimbe lawo angahluthunwanga. Sixoxe lo mnumzana Raphael Mthombeni ingcwethi icubungula izombusazwe ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yeah, I think ukucebisa komkhokheli webutho kuye kukhangela lokubona ukuthi angithi Russia phela layo is not a small country, is a superpower njengayona le iAmerica. So indawo lezi abathi bazama ukuthi bazihluthune kufanele ukuthi babe belungisile sibili kakhulu strategically ukuthi baza kwenza njani khona ukuthi bathathe indawo leziyana asebezi ezathathwa iRussia. So okukhona kuyikuthi ngibona ngathi lapha sokuyikuchayana abantu bengabonakali bengabonani ngoba iRussia layo ngayikhangela kathe simpi elwayo isikuyikuthumeza izikhali kuphela zisiyachaya lapha eqondise khona bona ngokwabo kabavele egcikeni ukuthi kuchaya wane manqamu. So keke lalaba labo sebelazwe izikhali futhi abaziphiwa yi-west ngapha ezihamba umango omude ziyetshaya konale labo bengalindelanga ukuthi isikhali sizatshaya. So keke ngaleyo ndlela ngibona ngathi ulungile lo owe-America ukuthi athi hhayi lingaze lazama ukuthatha lezi ndawo ezathathwayo, batshayeni lizivikele libatshayeli khonapha elikhona lithumeze izikhali zenu lazo ziyetshaya khonale njengoba laye uPutin echaya ekhatshana njengakhona lo. Mina mbona ngathi ucebisa kwakhe ucebisa ngale ndlela ngoba bangazama ukwenza ukuthi kube ipush ye ground war yona le abakhuluma ngayo engxenye bangalahlekelwa ngamabutho amanengi ehlangana lezikhali ezivela eRussia. Yikho ke ngibona ngathi kuzaba njalo ba.
Lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni ohlaziya izombusazo esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.